maskanyere i strike setu ile sindo esifakile kuhulumende ngoba lupane kathe esilwane primary school ulombalisi ose enkambeni ngendaba esiqondane lohlelo lonolo lwenziwa lathuze le-12 point ituadi of lake. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abancuphezalale abancuphele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo ngokunjalo sesebenzisa amaphoyisa okuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfuqo owenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welupane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zikhona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kuba phathi bezikolo lezo izethi ezibambileyo kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile yoneso esehlakalo esithola elupane.
Elizamphathisa njani omunye wenu elupane?
Njengenhlanganiso okuka kesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngile kuqaleni ukuthi lamhlanje lisuku le-dressing sikhangele insuku ezingamashumi lambi ngokunjalo sekufike insuku ezingalombi ezikolo ezile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka kodwa-ke abe athuze ababalisi bahleli baya-9-7 ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengehosi yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqala la umsebenzi ikhangelela ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018 thina njenge-athuza sikazi saguqula amehlo kumbe sadinda umkhondo uhulumende samtshela ukuthi kalibele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelela ukuthi ababalisi babethola $540 yimali esiyikhangelele okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo thina abe athuze asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi abe athuze ababalisi abakhalele umsebenzi abanye ababalisi khangelela ukuthi bazangena njengoba bazangena imali yiyo ezabakhumbuza 540 yiyo engabenza benele.